sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 kuNtulikazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bafika phose amajumi amabili babulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, ukusilela indawo yezigulane kwezinye izibhedlela.
Lo bhubhane sakhuluma ngalo kangaka, solumangalisa lapha indawo zokuthi abantu bazuza imibhede sezizahlupha seziqalisile.
Kuyaxokozela KwaZulu Natal okulabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma abathi akumelanga avalelwe entilongweni.
Lapho izoba nzima khona uma kuthiwa angiyodonsa ejele ngingonanga lutho.
Kodwa kulabanye njalo abathi nxa elecala kumele avalelwe entilongweni.
Imincane le minyaka lena because udeserva molo muntu entweni abazenzile imali abazidlayo.
Namhla kwezamasiko sihlolisisa inkundla zamacala emaphandleni.
Beside sifiso from 2 years back ukuthi ngasizuza ukuthi phakathi kwenkundla kamdlisa or ekachief kube labantu abangumama abangancedisana lalabo bantu bebe ngama-assessors.
Zalethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uyamemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abafika phose amajumi amabili izolo 18 ngesikhathi izibhedlela sezigcwala abantu kobulawayo abale coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela labongi ezibhedlela ezichiyeneyo bathi isimo sibi sezigulane ezilomkhuhlane we-COVID-19 ngoba sokuswelakala imibheda kwezinye ngenxa yenani eliphezulu labantu abalomkhuhlane lo osubulele abantu abafika phose inkulungwane ezimbili i-1859 eZimbabwe selokhu kwaqhamuka i-COVID-19 ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane abahlolwe izolo batholakala benomkhuhlane we-COVID-19. Luthi sekulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-53,665, asebehlolwe eZimbabwe batholakala bele-COVID-19. Abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane, i-39,979, sebephephe kumkhuhlane lo. Ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kwenzakala ngesikhathi kuhulumende esanda kwethula imigoqo emitsha yokuqinisa uhlelo lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 olwe-lockdown. Umqondisi wesibhedlela sempilo osikhwica mfundo solwayo Ngwenya uthi kuyethusa ukwenzakala kuzulu.
Mahlabe Zulu, hayi umkhuhlane we-coronavirus lo bhubhane sakhuluma ngalo kangaka solumangalisa lapha indawo zokuthi abantu bazuza imibheda sezizahlupha seziqalisile. Yikho liyaxwayisa ukuthi lizibambe lilalele khona lesakukhulumayo. Nxa lokhe lingalaleli lisenzisa iminye eminye abantu bethatha umkhuhlane lo bewunompola bewuphanana umemetheka usiya phambili kuzafika isikhathi mahlayana ukuthi abantu sebesehluleka ukuthi bafike ezibhedlela ngoba izibhedlela ziyabe zingasayenelisi ukuthi zilikhangele. Siyaxwayisa kakhulu Mahlabe Zulu.
Umnumzana Anthony Majongosi osebenza esibhedlela se-United Bulawayo Hospital uyakusekela lokhu.
Siyathola ama-admission amaningi kathesi ukuthi isibhedlela sigcwele kathesi. Siyakuthazwa ukuthi vele umkhuhlane lo i-third waves hayi uyabanjelana. So siyakuthaza ukuthi abantu bakhangele ukuthi bagqoke ama-mask abo balandele indlela leziyana ziyakhuthazwa ukuthi bayenze ukuthi bangabanjwe lo mkhuhlane ngani nendawo yokuthi kathesi ama-cases ayakhwela kakhulu ukuthi ama-hospital agcwele sizigcina singasakhwanisanga ukuthi sibafaka abantu ngaphi ezibhedlela ngendawo yomkhuhlane lo.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi isibhedlela ekusileni besilungiselela ukuvula ngolwesihlanu olwedlulileyo okutsho ukuthi singabe sivulile. Wenqabe ukukhuluma ngesimo esikwezinye izibhedlela ezikobulawayo ethi yena ukhangelane lesibhedlela seTongroof kuphela. Umnumzana Effort Ncube olwela amalungelo oluntu usola uhulumende ngokukhuphuka kwamanani abantu ababanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Kule ngozi enkulu esiyibonayo manje COVID-19 isiba banzi igcwala yonke indawo, ikakhulu ingabe ibangwa yilolu hlobo okuthiwa yi-Delta variant. Isigcwala yonke indawo njengalokhu siyibona isenzeka kwamanye amazwe. Lokho kubangwa kakhulu yikuthi i-government ayizange yenza amalungiselelo alungileyo. Kanti ukubuswa kabi kwelizwe insuku zonke lezi iminyaka yonke le kudilize ezempilo, kwasweleka izibhedlela lakho konke. Akula mbhede, akula ma ventilators, lezinto zonke leziyana ezingasiza impilo yabantu, ezingahlenga impilo yabantu abagulayo. Ngakho ke kule ngozi enkulu ukuthi abantu abaningi bagcina befile bebulawa yinto ekade ifanele ivikelwe ingenzeki.
Unkosikazi Alice Songu uthi konke lokhu okuvelayo kungenxa yokungalandeli iziqondiso ze-COVID-19.
Siyakunanzelela njalo ukuthi siya lahlekelwa imphefumulo yabantu, baningi abantu abaza kufa ngenxa yokuswelakala kokuthi silandele iziqondiso. Njalo siyakunanzelela ukuthi nxa abantu bengalandeli izixwayiso ze-COVID-19, izibhedlela zizagcwala. Zingagcwala, abantu baza kuswela ukwelatshwa. Ngiyakhuthaza njalo ukuthi wonke umuntu ozizwe lo mvimbano kahamba ehlolwa. Izibhedlela zonke zikahulumende ahlola, kabahlolwe abantu ukuze bavikele abanye. Njalo nxa sebehloliwe batshelwa ukuthi balomkhuhlane, kabahlale ngkhaya njengokuba befundisiwe ngabezempilakahle.
Umqondisi wesibhedlela se-United Bulawayo Hospital uDr. Nasisiya Stranga wenqabe ukuthatha ilizwi, kodwa uchaze ukuthi ngaphandle kwemibheda engasilela ezibhedlela kukhona okunye okusetshenziswayo kufanele kube khona, ukugoqela amafutha ezimota, amanzi, ukudla kanye lezisebenzi zezempilakahle. Wengeze esithi lezi zonke izinto ziqakathekile ukuze abenelise ukonga izigulane esibhedlela. Kusukela ngesonto edlulileyo kuze kufike ilanga la izolo kobulawayo, bese kutholakale abantu abale COVID-19 abedlula inkulungwane eziyisikhombisa, i-7,447. Ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 babelikhulu lamatshumi amathathu lane, i-134. Kuviki eyaphela mhlaka 26 Nhlangula kwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezine, i-4,390, kwabhubha abangamatshumi amahlanu lasishiyagalolunye, i-59. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uyaxokozela emzini kamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli wakule South Africa, usephanyeke emthuthwandaba udaba lwesigwebo asethulelwe yinkantolo ye-constitutional court ethi kumele avalelwe entilongweni inyanga ezilijumi lanhlanu, 15 months, ngenxa yokuthi wadelela inkantolo. Umsakazi we-South African Broadcasting Corporation ubika ukuba ibandla elibusayo ele-African National Congress selithume ezinye iziphathamandla zalo ukuba ziyekhuluma noZuma ngokwenzakala enkandla lapho kugcwele khona abalwa impi yenkululeko bekubutho lemkhonto wesizwe, induna zakwaZulu, ibutho lakwaZulu labantu abaningi abathi bavikela uZuma. Unkosizana Lindiwe Sisulu okubandla le-ANC utshele umsakazi we-SABC ukuthi uZuma uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo namhla enkandla. Umsakazo lo ubika ukuthi abantu abadabuka eThekwini sebethe gwaqa emzini kaZuma loba inkantolo ye-constitutional court city izahlolisisa isicelo sakhe kunsukwane ezilandelayo esokuthi kwesulwe izigwebo lezi kumbe engavalelwa entilongweni ngoba usekhulile njalo uyagula. U-Edward Zuma, umntaka Zuma, utshele i-Reuters News Agency ukuba uZuma kayindawo.
They are not going to lay their hands on Zuma over my dead body. They can keep
uzamele bangibulali bengakafinyelela uZuma. Bengethula izigwebo abazifunayo kodwa uZuma ngasoze angene ngisho lo mzuzu entlongweni.
One minute of that, they would have to kill me before they put their hands on him.
Ekhuluma labasekeli bakhe izolo enkandla, uZuma uthe kalacala.
Angiyazi ukuthi uhamba iphelele ephi leyo. Kodwa lapho ezoba nzima khona
uma kuthiwa angiyodonsa ejele ngingonanga lutho kimina engibonisa ukuthi abaphathi bomthetho mhlawumbe nabaphathi bezwe abazi ukuthi kuphathwa kweze kusho ukuthi
kodwa unkosazana Thandi Jikelani ohlala eJohannesburg kwele South Africa uthi uZuma kumele avalelwe entilongweni
mincane leminyaka lena because udeserva molo muntu entweni abazenzile imali abazidlayo kuye akekayifile nokuyifila holiday yini like a holiday kuye because angeke ahlale njengamanye amabhadi
unkosazana Thuli Cele kavumelane laye
Mshweleza bamyeki mshweleza engaboshwa sekamdala lo muntu lo uboshwa uboshelwane ukuthi wenzeni kunini wa step down sekuboshwa manje uboshelwane abahlongane lomshwelozi sekamdala lo muntu nani liyambona into eyenzeka ngale ngiyayithandi ngani ngaqhubeka nje leyo ukuthi kuthiwa hey abantu bayadutshulwa kuyabulawana akusebenzi lokho and abantu bayamthanda umshwelozi bamelile kakhulu futhi manje siza belokhu bevala ngecorona kuthiwa hey abantu abafaka ngamamaski uzofaka kanjani imaski empini mina le nto eyenzeka ngale ngiyayithanda umshwelozi angaboshwa
lokhu kusekelwa ngumnumzana Mbuso Ngwenya odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa
ngibona ukuthi le nto ifana kakhulu lalokho okwenzeka ebantwini bakithi ngemva kwempi yombangazwe lapho esabona khona uhulumende ophethe elandelela bonke abaholi kanye labantu ababasupportayo ebabulala abanye baphosela emajele abanye befela emajele kumanje uzulu wonke ufanele ngabe uyaqaphela khona lokho ubambane ngamandla ngiyabona nje enkundleni zokuxhumana lapha labo abanye bakhona bakhombisa ukungayi understand lento ngizwa laphana lase le statement esivele eRoyal House le keep statement sokuthi bona bebengathumanga amabutho yes amabutho ngaba phambanisile kodwa into ufanele bayiqaphele ukuthi uma bengaqaphelanga umhlaba wakwaZulu siyo sakwaZulu singachabalala
umnumzana Mgobo kaGobeki laye ulombono ofanayo
nesenzo esenziwa phezu kamsholozi angiseseki sokuthi aboshwe ayebhadlejele ngibona leyo nto izosusa umsindo futhi yenze kube nodlame lwezepolitiki ezweni kungicacela kahle kakhulu futhi ukuthi abantu abamnyama bakakhululeki bengakakhululeki kuyangibonisa ukuthi abelungu lokho bengakavumi ukuthi abantu abamnyama sebekwazi ukuthi bazibuse emazweni abo yikho sibona kunamajaji othi noma ekhuphi isinqumo sibona ukuthi leso sinqumo siphushwa ngokwendlela yokuthi baseka uhlangotho oluthile bencindezelo oluthile ngithi mina umsholozi akangaboshwa
kukhangelelwe ukuba inkantolo ye-constitutional court izahlolisisa udaba lukaZuma mhlaka 12 kuNtulikazi uZuma wethiswa icala lokuthi wala ukunika ubufakazi ikomishini ehlolisisa amacala obukhohlakali awethiswayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba sekulabantu abangamajumi amabili lane 24 asebetholakale bebhubhile kulandela ukudilika kwesakhiwo se-Chaplin Towers South eFlorida kwele Melika abedlula ikhulu lamajumi amabili lane 124 lokhu bengakatholakali isakhiwo lesi silamaviki sabhidlika umsakazo we-Voice of America ubika ukuba kulabantu abaningi okumangalisayo abethekelela izihlobo labangane namhla ngosuku lukazibuse kwele Melika baningi abagada indizamtshina besiya endaweni ezehlukeneyo iphephandaba leSwazi News libika ukuba izithunywa zenhlanganiso ye-Southern African Development Community sezifikile eSwatini uyahlolisisa udlakela kulelo lizwe kulandela ukutshengisela kwabantu emgwaqweni besola uhulumende wenkosi uMswati III Sobe isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje.
Lobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngenkundla zokuthitha amacala emaphandleni. Kambe abesifazana bayavunyelwa na ukuba yingxenye yalabo abathitha amacala. Umlisa wesigaba sembimba umnumzana Daniel Dube kusungula lingxoxo esiyethulelwa yinhlanganiso yeHarper Cook Trust.
Njenge traditional leaders court kulamacala esiwakhangelayo then bese kusiba lamacala esingakhangeli amacala kakhulu esiwakhangelayo sikhangele amacala abe phathanelene lokuhlalisana kwabantu abantu bayaxabana emakhaya yiyo amacala esiwakhangela kakhulu bana abantu sibahlalise kuhle bebengahlali beqabana yizo izinto esizikhangela kakhulu bana kumele kube lokuthula phakathi kwabantu.
Unkosikazi Molet Dube uthi inkundla zokuthetha amacala kumele zibe labesifazana.
Besilesifiso from 2 years back ukuthi ngasizuza ukuthi phakathi kwenkundla kamdisa or ekachief kube labantu abangumama abangancedisana lalabo bantu bebe ngama-assessors. Three indlela esifunda ngayo sikhangela ngayo ukuqakatheka komuntu ongumama layo ukuthi abe lelungelo lakhe lokuthi akhulume ekhululekile lapho esephakathi kwekhoti kumbe esethonisiswa. Kube labantu abangumama laba ababe kufrant laphana ukuthi la engazizwe sesaba imibuzo abe ibuzwa ebona kunabantu abangumama phambili ngale kuyamnika indlela yokuthi abe lephaya ukuthi kube lula ukuthi akufakaze konke ngendlela kumbe uyabe ehlukunyezwe kubi ngubaba kumbe uyabe ehlukunyezwe kubi esigabeni wagcine sefikiswe nga enkundleni kamdisa.
Unkosikazi Dube uthi kulabesifazana abakhahlanyezwa ngesikhathi sokulima
kani ngalaba abantu bokubasapota through indlela obaba babe baningayo vele inkomo zakho ziyahlupha wafela indoda ngoba ufuna ukukhomba wathi wathi but kunga kunomama ngale phambili ozatshalenja labo baba ukuthi hayi umama udlelwe zinkomo wesiliyakwazi kakusela baba kumbe abafana vele abakho kumbe kunjani ugogo uyehlulekile ukuthi anganje inkomo kube lo mama ongamukhulumela.
Kodwa induna uMathema owesigaba seGwanda North uthi abesifazana kabavunyelwa ukuthetha amacala.
It's very difficult, extremely difficult anyway. Ngoba uyawo usufanika le ayengabi ayecela. That's why even when you engage in these gender issues, you would see ukuthi abafazi they are so few in the political arena simple because they belong to the married institution. And by their nature, umuntu ongumama must get married and that is hard. So angeke ngithathe umfazi womuntu ngizomfake ugodi.
Loba kunjalo induna uNdube wesigaba seInsiza uthi kumele abesifazana bebe khona enkundleni.
Nguwadi 2 kodwa ngikhangele amawadi ayi-4. Ukuba ngumama kwami kwavele kwangeza ngafaka la abanye umama ukuthi kube lula lakimi. Ya siyayibona iculture. Iculture into zijikile vele. Yekho ubona lakho sokulamakhosi angomama futhi. Kanti vele laphana singabuyela kulabo abanye abathi isiko ayalivumeli omama enkundleni. Kanti amacala ngabo bani vele into yokuqala. Into omele uzibuze yona ngoba babodwa yena abamangalelanayo. Asibe bobaba babodwa. Umama ukhona phakathi. Yena umama umele ongibani. Into yokuqala kumele ukuthi bayicabange kakhulu. Ngiyabakhuthaza ukuthi batshintshe ukwenza. Baguqule isimo. Bahambe le simo esikiso khathesi. Bakubone bakuzwisise. Ngoba into yokuqala nje bemiqala ukumisa idalela bamele bakukhangela ukuthi kubuye ubaba bodwa yini. Lo ngumama la ukhona phakathi kwendaba umelwe ngubani yena. Ukhululeka okunganani phakathi kwenkundla enjani. Kungathi nxa ngikukhangele mina kabe kulokuncindezela nxa inkundlini enjalo. Uzomelwa ngubani.
Induna uNdube uthi abatsha labo kumele babe khona enkundleni.
Omele le youth ukhona. Ukuze labana abasesebancanda bangasabi bebona sibadala zonke enkundleni. La yamela abona ukuthi akho dokwe kulenye isayizi yami nganyenyezela lwani indaba yami nxanyile enhloni iza lukhuza izazwakala ngoba kulabanye abalenhloni abangakwanisa ukukhuluma yikho sikukhangelele ukuthi wonke umhlopho womuntu umelwe kwesinye isikhathi ngokuhamba kwesikhathi sizadinga lo mele abagogekileyo ukuthi njakazi sihlangane lawo kungena ezinkundleni kumbe bemangalelwa kuthiwa abanamachala mhlawumbe yikho nje ngani kulibalekile nje but siyabe sifisa ukuthi konke kungani ukuthi covered but inumber iqinisa isitshaya. Ibathi siyabe sizamile khonoko ukuthi umuntu lo muntu azizwe ephathini yakhe nje laye laphana emelekile laye ehlangothini lwakhe imini abe yikho khona ngubaba kumbe umama kumbe mutsha kumbuse ekhulile enkundleni akube labo mama abatsha labadala babe khona kubhalanse yonke into lokuthi isiko vele lona kalingachithwa njalo omama labo bazizwe belezibindi zokuthatha ezinye izikhundla nxa zikhona zifikile ama-opportunity lawo ababambe wasebenzise umuntu ongumama layo uyakwanisa ukukhuluma njengobaba umuntu ongumama layo uyakwanisa ukukhokhela njengomuntu ongubaba kwesinye isikhathi ngaphose ngithi hhayi angibaphoxa obaba kodwa thina omama silozwele
hhayi-ke kwalamhlasi malapha kwezamasiko nokuphila kwabantu nsuku zonke lolu ludaba ebesiqoqelwe yinhlanganiso yapa trust ibambisana nalo umsakazo we Studio 7.
Ngicena masiko
wethu. Sina sizwe okwamanje ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa libe leviki enhle kakhulu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele ukuba nxa sisilwa izimbi, yiziphi izikhali zikaKristu okumele sibe lazo. Ngizabala kwabase-Efesu, ichapter ka-6, qalisa ke kuvesi ka-12. Ithi yona ngoba kasili le nyama legazi, kodwa silwa le mibuso, lamandla, lababusi balomhlaba omnyama, lempi yemimoya emibi yaphezulu. Ngakho ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi lokuze kuthi lapho seliqede umsebenzi wonke lime. Ngakho manini izinkalo zenu zibotshwe ngeqiniso, lifakile isivikelo sesifuba esiyikulunga, lifakile amanyathelo ezinyaweni zenu ukuba lilungele ukuthumayela ivangeli lokuthula. Phezu kwakho konke lithatha izihlangu sokukholwa elizakuba lamandla okucima ngaso yonke imijoko evuthayo yomubi. Lithathe ingowane kusiliswa lomhedla kamoya oyilizwi likaNkulunkulu. Khulekani izikhathi zonke ngomoya ngokucela konke langokunxusa, kulokhu lilinde ngesineke sonke linxusele abangcwele bonke. Ngakho ke mfuna sinanzelele lapha ukuba zikhona izikhali esingazisebenzisa nxa silempi. Abantu abaningi nxa belodubo bakhangela enyameni, baliswana labantu kwenyama, angazi ukuthi kuyini iphimbi oyabungenekiyo. Kodwa mfuna ukukucela mzalwane wami ukuthi ungakhangeli lumuntu olethe leyo mpi, kodwa khangela ukuthi umelana lemimoya emibi, umelana labusi bombuso omubi. Awuli okwenyama kodwa ulwa usemoyeni ngoKristu, ngoba kasilwi lenyama legazi, kodwa silwa lemibuso, lamandla, lababusi balomhlaba omnyama. Ngakho wena ungakhangela umuntu uyabe usuphambanisile, ulwa impi engayisiyo yona. Kufana njengabantu abadlala ibhola ukuthi kule stadium, manje wena ungaphuma uyedlalela phandle kwe-stadium, uyabe usudlala uwedwa ungasekho lapho kulomdlalo khona. Ngakho ke ngifuna ukuthi okokuqala unanzelele ukuthi nxa uphakathi kwempi, abantu abaningi silwa lo muntu lo oletheleyo mpi, kodwa khangela ngemva komuntu lo ubone imimoya ekhona, yiyo kumele ulisane laye. Ngakho kwesibili unanzelele ukuthi uzihloma ngezikhali zikaNkulunkulu. Abaningi sizihloma ngezikhali zethu. Umuntu uzihloma ngezikhali zenhlamba, uqalisa ukulwa lo mntwana ngenhlamba, uqalisa ukufona kumbe uqalisa ukudinga abanye ukuthi ulisane labo. Usuyenza ipolitika laphana emsebenzini kumbe wenza ipolitika echurch, uyabe uphambanisile ngoba awuli labantu ngamandla akho, kodwa ulwa labo ngamandla kaNkulunkulu. Ngakho kumele uhlome ke izikhali zikaNkulunkulu ukuze ke lawo mandla omuvi ukwanise ukuwanqoba, ngenxa yokuthi impi zizakuba khona. Ngakho nxa wena ukhangela umumo lapho olwa khona impi, sebenzisa ilizwi likaNkulunkulu. Yikho uJesu wathi kuSathane, kulotshiwe ukuthi umuntu kaphili ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivela emlonyeni kaNkulunkulu. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu eliyiqiniso liqakathekile nxa usilwa izimpi.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazenini. Baba, ngegama likaJesu sisize sime ngawe, singathethi, sime kukholweni wethu. Nkulunkulu wami, sincede ukuba sinqobe empini zethu zonke esizilwayo ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkungu.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethula namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo silo Admos Banda lo Pretty Mpofu. Bobabili bakumsebenzi wezandla. USibanda usebenza eKhwekhwe, uMampofu ukubulawayo. Sixoxa ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni. Soqala lo Sibanda. Admo, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi ukuthi liphila njani eKhwekhwe lapho ukukhanya ngani umkhuhlane lo umemetheka okumangalisayo.
Ayi, siyabonga. Ukuphileka kuyaphileka but kunzima ngoba i-movement is restricted. Just that change eyenzakala ku-social structure kutsho ukuthi into eziningi zasezitshintshile, impilo yabe ingasafani.
Lianelise ukusebenza kahle na?
Si lobunzima esihlangana labo oqala indaba yona le movement yabantu kusho ukuthi le business lalo liyehla phansi. So kutsho ukuthi into zakho noma nxa ulento lezana ezibolayo ama-perishables kuyafika ekuboleni. Then esikhathini esiningi even noma ekuhodeni cina abantu behoda into ezinlutshwane because kazimuvi, which means even the profit in that instance iyabe injani, iyabe inlutshwane. Then isihlanga lo hlupho nalelo ukuthi angaba ngama-rentals sendawo lapho esisebenzela khona, abe ngama-utility bills ozesa amanzi, khona akakuyi kuma-lockdown. Inyanga iphela, the bills they come the same. Akula ngisho even ukuthi kungaba lokungenela kwahulumende ukuthi at least either a supplement or athi nxa kuma period la ama lockdown kube le freeze lokuyiweva okuba khona okwenza ukuthi abantu bekwanise ukuphefumula.
Siyabonga Admo. Asizweni ukuthi uMampofu yena uthini. Mampofu, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, siyabonga baba.
Udabe silalo kuhlelo luzwile. Awusitshela okuningi ukuthi liphela njani elizweni.
Engakusho ukuthi akusebenzeki vele kunzima ngoba ngananzelela ukuthi abaningi bethu besilokuthi nxa sithengisa sithengisela enzilini yedorobheni, okuyukuthi kokufika abantu abaningi, hlangana labantu abavelele emakhaya bebuya bezothenga, hlangana labantu abavelele indawo ezithiyethiyeneyo. Njengokuba kusasa kuyavuka kuthe amabhasi asebhaniwe akusahambi mabhasi, sokule lockdown, akusela lockdown, sokunzima ngoba akusela muntu obuya edorobheni. Isikhathi ngaphinde yasisusa njalo futhi enzilini yedorobheni lapho esasithengisela khona kwathiwa kumele sithengisele emalokishini. Emalokishini nangikhona futhi sahlangana nobunzima bokuthi abaningi uyakurentile uhlala lo landlord. Engeke avume phela ulandlord ukuthi usufake umsika egedini kusasa sokubuyela i-customer, kusasa sokubuyelwana. Kuba lo mthelela futhi wokuthi sesihlangana lohlupho lwe-COVID-19, kuhlangane lohlupho lwalo lokuthi kuyabe kulabantwana khona lapho. Umnikazi wendla sithona sekhala ngokuthi ngokuningi kwabantu ababuya lapha sagcina sesibamba umkhuhlane.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumangoyi eMampofu. Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina. Usitshela okuningi ukuthi ubona njani okwenziwa nguhulumende lapho bethi abakumsebenzi wezandla sokumele lithathe iJackson elivikela iCOVID-19 ukuze liyenelise ukusebenza.
Mina ngikubona kungumbono omuhle kahulumeni, khangela ukuthi njengabantu abayimainfo balifeda kuhlangana labantu abaningi ekusebenzeni kwethu. Kodwa bebekusale hlupho lokuthi yena le ivasini yangikhona okokuqala sakakhulumi ngamakhadi ayikho emakhinika lapho ekuhlala khona. Umbono omuhle sibile siwamukelayo, ngabe kuthi kusiba njalo itholakale leyo vasini ukuze siwathole lawo makhadi.
Zulukanti abangisikhathi yiso sesihlwe kumangoyi. Selugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Thanda ukubonga u-Admos Banda lo Pretty Mpofu ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwena lokwalamhla mthwakazi omuhle, sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection. Olivalisayo nguMaigobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMaigobe ungatshinelwa kusasa. Kwezemidlalo, obambe isicoco se-World Boxing Federation Middleweight Champion uCharles Manyuchi izolo unqobe uMohamed Siyebala wakwale Uganda emdlalweni owenzelwe eMaswingo. Loba uManyuchi engamlahlanga phansi ngezibhakela uSebiyala akade bebambe umdlalo lo bathi uthole imiklomelo eveza ukuba nguye onqobileyo. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Abantu abafika phose amajumi amabili babulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe osokusilela indawo yezigulane kwezinye izibhedlela. uyaxokozela kwaZulu Natal okulabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma abathi akumelanga avalelwe entolongweni. Kodwa kulabani njalo abathi nxa elecala kumele avalelwe entolongweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa uGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.